sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kuvaleliswa umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika otshone ngeviki ephelileyo.
Kuyasethusa lokho ngoba icholera ngendlela esiyizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours.
So kuqhamuke umkhuhlane wesihudo secholera eGwanda.
Ngihlanganele kunzima ukuthi khona khona siyakhulelwa ngabantwana. Then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ngokuthi kuthiwa bayastrika.
Amalunga edalela ePhalamende abexokozela lamhla eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kamufi uGeorge H.W. Bush namuhla obuse National Cathedral eWashington DC lapho avaleliswe khona iziphathamandla zikahulumende izihlobo labangane. uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwele Melika wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwakwenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besise-Capitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
uBush uzancwatshwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. eZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sixoxe lomnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanothwa ngu-Operation Desert Storm, lapha ahlasela khona esiya eKuwait ehlasela i-Iraq ukuthi ayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi la bantu abamnyama labo balakho ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke lekupheleni kwalokho kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Ngangizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda anjabo Ronald Reagan, ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafithane-ke ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engingakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlululo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi akiqedisisi njengathi. Kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele. Ngathi-ke hhayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafutshane khona.
Ah, ngamqathanisa lamadoda angaphambili ngale emhlabeni kubo World Stage, amadoda yabo Winston Churchill ababe lombono wobona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa kumbe amazwe amabili alakho ukuthelela uhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko laba engamfaka khona simple ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona abobona Saddam Hussein labo bafakwe endaweni yabo. Yebo kambe kungaba kubuhlasemtelizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe esenza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hhayi kumele ajezise. Ngamfaka khonapho amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba wonke jikelele kube lokuthula.
Kulenkokheli yamazwe ajiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush. Kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingukip Stube.
Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliament namuhla amalunga eZANU-PF lawe MDC ethethisana ngenhlamba engakhulumekiyo ngemva kokuba umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi eyale ukuphendula imibuzo yamalunga eMDC esithi kumele eqale enanze umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe njalo njengoba kunguye owamkhethayo. Lokhu kuphehle ukufuthelana okukhulu eParliament amalunga eMDC laweZANU-PF aqala ukuthukana. Ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chinotimba uthethise unkosazana Thabita Khumalo olilunga leMDC esithi ulikhikhitha. Le ngenye nje inhlamba ezikhulumekayo ebezijikelwana kuleli dale. Idale libambe umnumzana Chinotimba ngamandla okuxolisa. Yena umnumzana Chinotimba ukhale ngokuthi uthethiswe lilunga leMDC umnumzana Job Sikhala esithi uyisiwula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi okwenzakeleyo.
Sasesihamba ke savuthana kuklaku yeParliament ngasenze sithi kuye ngicela ungitshengise usisekelo sombuso selizwe lapho kubhalwe khona ukuthi amalunga la amathathu kahulumende, i-legislator, i-executive le-judiciary. Lapho kulotshwe khona ukuthi lapho kufika khona laba abanye yinamaminista layo upresident kumele silimele. Wavula i-section yangkhona wabe side shout i-parliament and the president will come and address. Ngabe sithi hhayi leyo ngiyayazi khona ngitshengisa ethi kumele silimele ngoba siyalingana kanti sile msebenzi etshiyeneyo. So asoze ubuye uzositshela thina khonokho ofuna ukusitshela khona ngoba kakukho emthethweni ikakhulu kusisekelo sombuzo. Hayi indaba isifuthiwe sibili wagcine ebona wavuma wathi kakubuzwe imibuzo. Kanti sithi siyaceda wabe kuthutha uChinotimba wabe ngitshela wathi mina ngiliwuhle phambi kwazi ihambi zihambi mina hhayi bo kakwenziwa njalo phela.
Uzwe njani ngakhonokho?
Akungimangalisanga njalo akungethusi ngoba kukhombisa ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle okwenza bazonde kangaka baze bangihlambaza. Awusuku zatshwala bangithumele imeseji lapha bengitshela ukuthi bafuna ukungibulala. Awusuku zatshwala bengitshayile eParliament kutho ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle abangafuni ukuthi kubonakale phandle nozulu.
Kuphethe ngani pho sibone sokuthethiswana kubi kuphoselwana inhlamba phakathi kwamalunga ezanu lana beMDC?
Indaba bagcine bebona ukuthi ubuqili ababuzamayo ukuthi balobe isisekelo sombuso bafake eminye imithetho engekho kwehlule ngoba kakukho kusekelo sombuso ukuthi kumele laba abantu sibahloniphe. So kwasekuvunyelana uSpeaker kade khona kathi hayi asihlaleni phansi-ke senzeni kubuzwe imibuzo. Yikho lapho engizukunikeze ngikhuluma nge-point of privilege. So ngikhuluma sobabasale bebuzana imibuzo yakhona.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo uyisiphathamandla se-MDC njalo elilunga ledale lePhalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chinotimba owezanu-PF walandula ukuthi uthethise uMakhumalo.
Ah kunyepa uku anonyepa. I don't talk nyaya dzinenge dzatorwa muParliament.
Asi mamtuka here.
Handina kumbomtuka ini
madi kwaari.
uyangiqambela mina angizange ngimthethise angikhulumi indaba zeparlamente angikwanisi ukukhuluma ngalokho uyangiqambela angizange ngimthethise mina engikwaziyo ukuthi yibo abathethisa u-ED insuku zonke besithi kayisuyi umongameli weZimbabwe yikho engikwaziyo lokho okune ngakhuluma ngakho angikwazi
Lo mnumzana Joseph Chinotimba ilunga lezanu PF edalela eParliamente obe tolikelwa intathele izindaba yeStudio 7 uMike Ove. Inkampani yeNational Foods engatholi ethi kayitholi imali yokubhadalela ingqoloyi eyayithenga kwamanye amazwe isivalile amafactory eHarare lakobulawayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamafekitali eNational Foods lobanje kulabanye abathi sebevalile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inkampani yeDelta Corporation isanda kuvala amafekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure omunye wabaqondisi benkampani le uthi kabasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamafekitali la sokuthiye abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe lapho umnotho osubhidlika okumangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Hawu, ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni sikhuma abo-National Foods o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangele yanelani njalo liyangaphi singacela sibili ukudinga kodwa uhulumende uyangenela sibe lungisa amankampani la ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhatshe abantu abaningi so sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi into edanisayo ikakhulu ze sihamba kukhefu le-Christmas kanje.
Uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvalwa kwenkampani ye-National Foods.
Indaba ekhona lapha engiyibonayo yokuthi uhulumende akakho akafuni ukuphuma egcikeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icatshile abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yi-National Foods. Siyabona ukuthi i-National Foods yonithi akulanyawuthi kodwa uhulumente uthi ikhona. So into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunye olunjani olukhona emuva uhulumende angafuni ukuthi liphume egcekeni. So siyamangala ukuthi uhulumende ufuna ukutshona esicatshisele izinto eziningi siphila ebunyameni into engani esizwisa ubuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiya khona akula kukhanya phambi kwethu into ezenzakalayo kuhulumende.
Akasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook umqondisi we-National Foods ngodaba lolu. Kodwa bakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chabangu bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mna mbonani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le-forex ngoba enyekela sizabona amakhampani amaningi afanana le-National Foods evala. Already nxa i-National Foods kuthiwa isivali yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu ethengisa orayisi iwithi lani lehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho. So kufuze elungise la isibona ukuthi i-forex ingabaningi plus ubugwelegwele i-corruption khona phela i-forex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe kodwa bona ibamasela ababelokhu bezigcinile.
Akwaziwa ukuthi kuzalandela iphi inkampani ezavala amafekitali ngenxa yokusikelela kwedola lemelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-cholera eGwanda esabelweni seMathebeleland South, u-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngesikhathi lomtsakazo ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni, lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu eCasual Department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo secholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lomkhuhlane. Obanjwe lomkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda, njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo isiya ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefike eMount Darwin kumbe eChiretsi lapho lomkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lomsakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lomkhuhlane wesihudo sekholera, kodwa basazomhlola ngemithina ukuze babe leqiniso.
So far we have received a suspected case of cholera. It's not yet confirmed.
Okwakathesi silomuntu esicabangela ukuthi angabe ele cholera, kodwa sisamhlola njalo impumela siza kuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imithina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera, njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudalwa kumemetheyo kwalomkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imithina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esiyizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours. So nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba aze abuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nala evela kobulaya athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yamathebeleni south ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uqhamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amajumi amahlanu ngemva kokuthi uqhamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo, njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungulwa uhlelo lwe-National Cleanup Campaign, unobhala kamansipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean-up or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, lathi partnering you to complete the process of ukuklina indawo esihlala kiyo. Kambe shiwa phambi kweyadi yakho uthe uphuma namhlupho uya la ukuchiye kunjani phambi kweyadi yakho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko eyethulwe lapho kusungulwa lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka, esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo luhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Siyabe sixoxa ngokutshona kukaGeorge H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selivuselele ubudlelwano leSomalia kulandela iminyaka emithathu amazwe la ekhangelelana phansi. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi ele Iran likhahlameza abantu abaningi abavalelwa entolongweni bengathoniswa amacala. Izigulane ziyaxotshwa ezibhedlela empilo lebulawa United Hospitals lapho okulamadokotela akhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezitshaya umoya. Unkosikazi Lillian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlangane lokunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ukuthi kuthiwa bayastrika, so sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Bathi uzabuya ngingatholile ukuze amadokotela abengaba ngomunye kumbe ngodokotela omncane abancane bangikhona la. Kodwa bona sila futhi ukuthi beyenze umsebenzi akulo.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Namhla ekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapho outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonapho bathe bazama-doctors azabebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH, unkosikazi Phesi Bebe, uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela, njalo ube lenhlanhla ngoba umongikazi bagcine bemcelela udokotela ukuthi azobakhangela.
Udokotela simcelele ngunesi. Okay, kade kuraiti, sithole kulama patients kade seseviwe ngudokta, then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemtshethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo laye obelethe isigulane se-UBH uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxotshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyakenye.
Amadokotela la ahlanya la isituation inje bona bayastraga. Isituation ndengiyethu sonke la abantu bayafa bona baconsent ngemali yikho bona konke baselfish. Akusakhanya ukuthi bahambelana esikolo ngoba bahambele esikolo ukuthi bafuke ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisise le government into zabo fast bayenceda abantu kumbe bareacte njengalokhu abakwenza emanensini babacoje wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanye ukuthi kuya ngapi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa bebiziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzabenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende weSouth Africa useyekethise imithetho yokungena kwabantwana elizweni lelo ngesikhathi kukhangelelwe ukukhuphuka kwenani lezethekeli ngekhefu lekhisimusi. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inguquko le yomthetho wokungena kwabantwana kweleSouth Africa equkethwe phansi kogwalo lukahulumende iGovernment Gazette phansi kwesihloko esithi Draft First Amendment of the Immigration Regulation 2014 Made under the Immigration Act iqalile kusebenza mhlaka 1 Mpalakazi. Phansi kwalinguquko abahamba labantwana abavele emazweni afana leZimbabwe lapho ngadingeki khona ama visa abasabanjwa amandla ukuthi bathwale ama affidavit avela ebazalini ngokomthetho obusetshenziswa kwele South Africa. Umuntu ohamba nomntwana ongasiwakhe ubebanjwa ngamandla ukuthwala affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana besisho ukuthi bamphile imvumo yokuhamba lomntana bo. Nxa kungumzali oyedwa ohamba nomntwana laye ubebanjwa ngamandla ukuthi aphathe affidavit yomunye umzali eqinisekisa ukuthi bavumelene ukuthi umntwana ahambe. Le ndaba ezathinta abantu abaningi njengoba nyakenye ngekhefu lekhisimusi kuphela kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 ezethekelele kwele South Africa. Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi umthetho obukhona ubuthwalisa nzima abazali abanengi.
Uthola ukuthi abazali bomntwana abekhonda wonye, uthola ukuthi wena ngubaba womntwana umama akekho selehlukana. Noma ungumama womntwana ubaba akekho selehlukana. Kuba nzima ke ukudlula lalowo mntwana eboda ngoba uzothola ukuthi kufuneka incwadi yemvumo yokuthi ubaba uthe uhambe nomntwana.
Loba kunjalo uhulumende ukuthaza abahamba labantwana abangasibabo ukuthi babuphathe ubufakazi bokuthi bale mvumo yokuhamba labo ukuze nxa bungafunekala babuveze. Lezi ndaba ezindle kakhulu ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezizabe zisebenza ngekhisimusi kodwa zifisa ukwethekelelwa ngabantu abazo khonale eMzansi. Kodwa akumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi akavumelani lenyathelo kahulumende leli.
Mina ngiyakugxeka kakhulu ngoba sokuza kwenza ukuthi abazali batshontshela nabantwana, njalo kuza kwenza ukuthi izigebenga zitshontshwe abantwana. Sivele silesibalo esikhulu kakhulu esabantwana bakithi baseZimbabwe abaselizweni laseSouth Africa abancane abaze nabazali abangasobabo.
Umnumzana Gretman Mkhwebu laye uthi umthetho omutshalo uyingozi.
Mabe kuvulela kanje kuzodala inkinga ukuthi sizabona abantu abanembe ngiyala abantwana abispecial omalight abengiyala okuzoletha ipressure futhi eSouth Africa yethu kusakhala ngokuthi sizothathisa abantwana ama-birth certificate lapha. So umthetho wabe umthetho uqine nje uhlala unjalo ungajiki ama-documents la afuneka avela aqhubeke efuneka.
Umnumzana Lebani Nkomazana uthi kuzadingeka ezinye indlela ezaqinisekisa ukuthi abantwana abantshontsheki lula.
Ububi balendaba kunamanye amazwe alezizalwane ezihlala lapha eSouth Africa abaza ngobugangi abazoqeda abantwana ngendaba. Kusho ukuthi kuzomela kube le strong verbal interview emabhoda lapha lobufakazi obeneleyo mpela ukubana indaba yokutshontsha abantwana ingaqhubekeli phambili.
Kusenjalo gatsha lwendaba zasekhaya selukhuthaze zonke izethekele ezangena lokuphuma kwele South Africa ngaleli khefu lekhisimusi ukuthi ziqinisekise ukuthi ama-passport azo alungile, ukuthi amaphepha okuchaphisa izimota alungile, kanye lokuthola imvumo yalokho abazabe bekuphethe okudinga imvumo. Ngimelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuvaleliswa umufi umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika, yena otshone ngeviki ephelileyo sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo secholera eGwanda. Amalunga edalela ephalamenti abexokozela kakhulu lamhla eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.